Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kuBlessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 24 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Uncube wethule ibhajethi leyo usakhiwe isitsha sedayela ephalamende esise-Mount Hampden lapho azise ukuba uhulumende ukuqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo oka-2023.
In terms of the promises of trinkets and trappings or positions, titles and entitlements, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer caller.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imoda kuhulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. Namhla uZulu welemelika uyajabula epheka ezifela emlonyeni abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele Thanksgiving. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo oka-2023. Ibhajethi le ethulwe nguNcube yedlula kancane ama-trillion amane amadola weZimbabwe, 4.2 trillion. Esithi isilinganiso esikhulu sale imali siza kuya kugatsha lwezomfundo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uncube wethule ibhajethi leyo usakhiwe isitsha sedayela ephalamende esise-Mount Hampden lapho azise ukuba uhulumende uqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana esibangeni se-primary le-secondary. Imali ephiwe ugatsha lwezemfundo ifika 631 billion amadola kuleli. Iningi kakhulu nxa kuqathaniswa naleyo ephiwe ugatsha lwezempilakahle, lona luphiwe 473.7 billion ukuthi imfundo yaphezulu iphiwe 156.5 billion. Okumangalisa abaningi kuba ugatsha lwabalwa impi yenkululeko luthole amabhiliyoni edlula amachumi amane 46 billion, okuyimali eningi ukwedlula etholise ugatsha lwamandla kagetsi engaba ngamabhiliyoni aphezu kwalichumi lanhlanu 15.4 billion, ukuthi ugatsha lwezokulungiswa kwemitshina lwe-industry lwathola amadola aphezu kwalichumi lanhlanu lengxenye 15.6 billion amadola kuleli. Esethula ibhajethi yakhe ka-2023, uNcube uthe imali eyabelwe ingatsha zikahulumende izaqakathekisa kakhulu ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
Mr. Speaker, sir, in line with the Constitution, every child has a right to basic education.
Sihambelana lesisekelo sethu sombuso welizwe, wonke umntwana ulelungelo lokufunda. Sifuna ukuba wonke umntwana afunde kungela mbhadalo.
Which His Excellency has already announced.
UNcube uqhubeke esithi uhulumende wakhe uza kuza nendlela zokuba uZulu afake imali emabhanga ukuze kube nemali elizweni.
Align with the commitments and the need to ensure a knowledge-driven economy.
Sihambelana nezifiso zokuba wonke umuntu abe lolwazi. Imali efika 777 billion izaphiwa izikolo zonke zaphansi lezaphezulu.
Njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe, uNcube ubuyisele umthelo wokungena kwempahla elizweni owe-value added tax, VAT, ekudleni okuthengwa phandle kwelizwe owawesulwe ukwenzela ukuthi abantu bathole lula ukudla, wengezela njalo kumithelo ebikade ivele ikhona. Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uncome ukwengezelwa kwemali eyabelwa ugatsha lwezemfundo kubhajethi yomnyaka ozayo.
Esilethemba yokuthi umbe ithemba lethu ngelokuthi imali leyo izasebenza ukuthi yakhe ezinye izikolo lokuthenga infrastructure efunakalayo ukuze abantwana bafunde besebenzisa singathi ama methods esimanje manje.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi uMnumzana Themba kuyemoyo uthi limali ingabe sedlula ezinye kodwa ilakho kungeneli.
Nxa sikhangela indlela i-budget kaMthuli eyenziwe ngayo, abantu bazothi i-education inikezwe imali eningi iyedlula ezinye. Kodwa iZimbabwe ngelinye lelizwe elingama-signatories kubo kwata labo Lincoln Declaration, lapho kukhulunywa khona ngokuthi ku-national budget i-education kumele inikezwe 22%. Esiza kwesaba kakhulu ukuthi leyi kuthiwa i-proposed budget allocation ayisiyo imali ezahamba iyenikezwe i-education nxa ibhajethi sisetshenziswa.
Kwezokulima uhulumende uthe uzanikeza imali efika izigidi ezingamashumi lengxenye $154 kubhanga le-AFC ukuze incedise abalimi ukulima umumbu, indumba, ama-sunflower lezilimo ezingafuni izulu eliningi. Abakade bekulumbuthano wokwethulwa kwebhajethi bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, abaphathi indaba bakahulumende kanye lamalunga edale lephalamende. Ibhajethi ka-2023 iveza ukuba eleZimbabwe lizasebenzisa imali ephindwe kabili kulaleyo esetshenziswe lumnyaka oka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
UMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imota kahulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. UChamisa wethule amazwi la ephendula kukhulunywe nguMnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa njalo ophethe uhlangothi olubona ngokwenzakala ehofisini kamongameli labaphathi intambo bakahulumende. UChamisa utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi kathiwa ngakudlayo.
In terms of the promises that of triggers and trappings or positions, titles and entitlement, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer column. We are not like people who are motivated by the Last Supper.
Nxa sitshelwa ngezimnandi, izikhundla lokunye okuthenjiswa nguhulumende, asilandaba lakho konke lokho. Asidingi ukuthola inzuzo, asidingi kudla, esiza kukholisa sisodwa. Sizama ukuvuselela ilizwe leZimbabwe elihlutshwa izinto eziningi. Kulabantu abaningi abahluphekayo abahlala phandle kwelizwe, abadubeka kunye okumangalisayo, kumele ukuthi ngayibo abancedwayo. Sifuna ukuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe, lokho okunika abantu amapulazi.
This thing of giving me a farm, I am not a farmer. I don't need a farm. This thing of giving me a Mercedes Benz, I'm not going to participate like Shoemaker in some race where I need to enjoy cars. No.
Mina ngwami angifisi ukuba leplazi ngoba ngikwazi ukulima. Lokho okunika abantu izimota, angifuni imota ngoba anginjengoMichael Schumacher otshayela izimota zemidlalo yemincintiswano ye-racing.
Ours is institutions politics.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa obexoxa lo Blessing Zulu weStudio 7. Umnumzana Ambrose Sibindi othakazelela ezombusazwe uthi uChamisa uyitshaye ekhaleni.
UPresident Chamisa owebandla le-CCC nxa ekufaka ngaleyo ndlela, ngibona ngamazwi ahlakaniphileyo njalo ngikhokhele embono ngathi ahlakaniphile ngiyani. Kungani sitsho njalo? Siyanazela eZimbabwe lapha kunabantu abaningi ababethi xa babona beyi-potential yokuthi bazame ukuxoxa uhulumende ukuthi angene endleleni. Sibona abantu abaningi sasibathembile begcina benqandwa nemali benikwa izimota, benikwa amapulazi, benikwa into bethula. Sibona nabafundi bama-church banikwa amapulazi bekumele bekhokhe ukuthi babafundise. So-ke lokuthi amkazelwe ngumuntu okhangele ukuthungamela i-opposition men, opposition yeZimbabwe, ngibona ngathi wathatha isitansi esihle ngoba wayengagcina ingxenye la ise-compromise. Ekwini esethengisa abalandeli bakhe. Ungangcono ase ngomnyama kodwa ithungamela abantu ukuthi bayethola i-freedom ezanetithizwe soke kulokuthi yena vene esitheni ezekhesene. Ngibona ngathi mina i-position ayithatha ngimana la 100%. yiko kuba umuntu anele lokho.
Unumzana George Jalamba uthi konoko uwala kwakhe yiko kwenza ukuthi ilizwe lime mazonzo njengakhonoko eliyikho khona. Ungathini ngakhonoko?
Akusibangali iSouth Arabia sithiwa njalo, vele iyilanguage yabo. Sebejwayele abanye abantu abathiniswa ngezithi, bathiniswa ngezimoto, bathiniswa ngamaflaga. So lokhu ilizwe elingafike kulincede ndawo, kambe xa bezathatha abanye elimoto ithamisa yedwa, ilizwe libenefitanga. Abantu bezibayo babenefitanga ngoba abantu baqhubeka bayadikeka. So kube kuhle ukuthi uthi akanqayele okungethiwa ukuthi ethithi achuleke ezama ukuthi afuqe abantu ukuthi uthinte umbuso weZimbabwe ungene okunye uhulumende uwezantu yengaphuma usehlele for the past 40 years asibona ukuthi okungenzakala kulanti abantu bayadikeka, abantu bayanamba ezibhedlela kulanti ukutho ezikole i-education iphansi, ama-examination papers ayatika, akunanto ehambayo. So ke i-education amatita bayanamba abafundisi ilizwe zikasi-chaotic. So ngibona ngathi mina mhlawumbe awenze kuhle leyokhuluwa ngutaramba lokho ngobulwane umuntu odesperate owayesefundayo simbambeni ngamakhala simaye ngemali besimaye ngemota isikhathi sabo sehlula ngikutaramba esekhaya.
Umnumzana Ambrose Sibindi uthakazelela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF.
Ukuphiwa imota angiboni ukuthi yinto esingayifaka emqoka kakhulu ngoba imota constitutional iphiwa wonke umuntu either oku-House of Assembly kumbe oyabe ekukhabhinethi esembusweni. Liyana yinto ebhalwe phansi. Asonto esingathi ngenxa yokuthi usephiwa imota ubephiwa ukuthi njengenja aphiwe nje iqambo angasakhulumi njengoba kunje vele engekho lasembusweni lo nokukhuluma kuyamfula ibandla lakhe lokuthi alihlanganise lakho liyamfula. So asingeke sithi thina imota yiyo kathi izamphilisa ngoba wonke umuntu nama-members of parliament wakhe alezi mota, ama-ministers alezi mota. So ukuthi sikhanye sesigxile kutheni ayala akafuni ukuphiwa imota kutshengisa ukufiphala kombono. Umongameli yena uEmmerson Mnangagwa ubethi yena ufisa ukuthi ngabe wonke umuntu usebenza ndawonye.
Ye, kodwa ke siyabona ukuthi kulabanye phela abagcina bengena kuPollard lezinto ezinjalo kodwa kuhambi kahle. Sibona zana kula lutho oselwenziwe yiPollard. So yikho phela utshamise sithi ukuthi ngingena into ezinje akusebenzi lokho.
Angazi ukuthi siyabe sisebenzisa what measure ukuthi sithi into kazihambe. Umsebenzi owenziwa yiPollard yiwo suyenze ukuthi kathesi namanye amazwe abone isifiso se-Second Republic se-inclusive sokuhlanganisa umuntu wonke. Ungakhumbula manje isinde ye-Commonwealth babuyile labo bezokhangikhangela abokukhangelayo and ungakhangela manje upresident wase-South Africa laye ngalokho okwenziwe yi-Second Republic lokubambanisa amabandla aphikisayo laye uhambe wayalobha elobhela e-England ukuthi iZimbabwe kayibiswele ku-Commonwealth. Ngibona ngathi mina ithi lokho okwenziwe iPollard isiyenze okusemandleni ayo. So kuthi so League of Nations ukuthi yona ikuthatha ngaliphi indlela. Bengikhangelele ku-development political. Sibe sesikhangela nje ku-development economical. Yes, kulama-challenges here now ngendaba zama-countries. Kodwa ungakhangela into esiyenziwe yi-Second Republic in the past 4 years. Kule trend sibile enkulu, kulo mahluko omkhulu kakhulu. Bakhangela infrastructure, amadamu, imigwaqo. Iyo into ekufuze siyakhele phezu kwayo umkhono mesiwuphisayo.
Umnumzana Mlungisi Moyo, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Namhla uZulu wakwele Melika uyajabula epheka ezifela emlonyeni, abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele-Thanksgiving. Kwenziwa amadili izimuli zijabula, kudliwa amafidlolo ikakhulu ingalukhuni ngalolu suku umnyaka yonke. Njalo lokhu ukunanzwa kwaleli langa kuba yikuqala kwesikhathi somnyaka sokulungiselelwa ikhefu elikhulu lomnyaka elekhisimusi kanye lelokwamukela umnyaka omutsha. Sixoxe lo mvangeli Florence Ndlovu echasisa ukuthi ilanga leli lichoni kuye njengesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, esesihlale kwele Melika kweminyaka eminingi.
Ikhefu le-Thanksgiving lalapha eMelika eZimbabwe sasingelalo kodwa ngithanda ukubonga uThixo ngokuthi likhefu lokubonga uNkulunkulu ngasenzela khona ikakhulu ngesipho sempilo mntanami.
Yikho esikubongayo yini khonoko ukuthi sibonga impilo nge-Thanksgiving, sibongani?
Sibonga impilo lokusindiswa, uyabona kwaba lesikhathi ilokhu za umkhuhlane we-COVID ukubhane lo-COVID olwaxeda abantu. Thina sasila noma kungaka-COVID i-Thanksgiving yahlala ikhona kutho ukuthi abantu basinde ezintweni eziningi. Sibona umusa kaNkulunkulu ukuthi uThixo uyasithanda njalo uthi sindise ezindaweni eziningi. So yisikhathi sokuthi sibuya ndawonye ngayonalinyanga ekaNovemba sizobonga uNkulunkulu nyaka yonke ngekhefu le-Thanksgiving. Sibuthana sengathi yi-family reunion kwabanye bahlangana bezimuli zabo abehlukana lazo isikhathi eside.
So yisisikhathi sokuthi abantu njalo babambane bezimuli.
Yebo mzukulu.
Kwenziwani-ke manje nxa sithi siyahlolisisa, kwenziwani ngesikhathi sakhona ese-Thanksgiving?
Namhla kunjenje akubizwa zwayo mntanami, kuphekiwe amathoki lawa asetafuleni yomunye lomunye ongumnyanga lonothileyo. Hawu kuyadliwa, kuyadliwa namhlanje. NgesiNdebele sithi yimvimbi. Nxa yimvimbi kutsho ukuthi kuyabe kungaphandle liphela liyabe lisina. Yimvimbi izindlu zonke, abantu bonke abanye baphaphile bevela ezindaweni eziyeneyo bezohlangana nezobo zabo ekade bacinana lazo. Namhla lilanga elihle, lathi khuluma nje sosiphethe inkarakathi yemigqomo yamankomi chetiye. Hayi, yanathwa-ke namhlanje. Ye-Thanksgiving iba different phela. Sinatha okuthiwa yi-pumpkin, pumpkin spice.
Pumpkin spice ethanga.
Ethanga, mntanami, enukelela mnandi. Kudliwa ama-pumpkin pie.
Thanksgiving singathi ehlukene lekhisimusi ngaphi?
Iphosibe ngumfanekiso wayo kodwa hayi kushiyene nje ngoba i-Thanksgiving lapha sidlithoki namhlanje. Inyama i-special dish yithoki, yitheki lapha eMelika.
Ongelayo ingalukhuni hayi aso Thanksgiving le.
Akula longelayo ngoba kulamanye ama-donors alethela abantu abangathola labasezitaladeni abangaphansi kwama-bridge namhlanje bakhiwa amathoki aphekiweyo.
Wonke umuntu uyathola idoki.
Wonke ongumnyanga, ngiqale ngakho ukuthi ongumnyanga lonothileyo kuyafanana namhla, inyama ethoki iyadlivizwa everywhere.
Asikho kuthathwa ludumo yini thina nxa sikhangela isintu sethu njengabantu abaphuma eZimbabwe kulandela amakhefu nala esingaziyo ukuthi aqala njani?
Kuthathwa ludumo mntanami, kodwa-ke va udumo lwakhona baluletha bafaka ukuthi Thanksgiving to the Lord. So kusiya ngawe ukuthi wena who are you thanksgiving to? Ubonga kusathane kumbe ubonga kuNkulunkulu?
Umvangeli Florence Ndlovu uhlala kwele Melika engodabuka kwele Zimbabwe esixoxelaye eseTexas. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamabandla aphikisayo bathi lanxa besamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi abantu kumele bachiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo, uMnangagwa kumele aqondise lawo mazwi kubasekeli bebandla lakhe leZANU-PF ngoba kuyibo ababangela udlakela. uMnangagwa wethule inkuthazo le edalele ephalamende izolo. Amazwi akhe aza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa ngabezanu-PF kogudu. Ngenyanga edluleyo kube lodlakela njalo eMatobo laseNsiza eMathebeleland South, lapho i-CCC ethi amalunga ayo agoqela ilunga ledalele ephalamende unkosikazi Jasmine Toffa batshaywa ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi. Abahlaziya ezombusazwe bathi udlakela lulakho ukudlondlobala phambilini kokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lesikhulumeli sebandla leZaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwakuqala yiwo umsebenzi kamongameli ukuthi akhuthaze uzulu ukuthi basukane nento zodlakela bakhangelane lokulungisisa lokwakha ilizwe. Kodwa-ke iphutha elikhona ngelokuthi umongameli ukhuthaza ukuthi kungabi nodlakela, kodwa abantu abayenza udlakela siyababona bengaphuzwa, siyababona bengabanjwa amaphoyisa. Mhlawumbe labo abayibo ama-victim bakhona labo abantu be-CCC besaziyo ukuthi baba ama-victim bakhiselwe izindlu, yibo kade besemajele. So inkinga esinayo thina njengozaphu yikuthi bayaqhonqosela into ezinhle kodwa izenzo zabo azihambelani nalokho abaqhonqoselayo.
Babugawule, nansi indaba. Kuthiwa umongameli ukhuluma ngodlakela, kodwa yini abezanu p f elenza udlakela?
Okukhona nkomoya ukuthi amazwi kamongameli abe namazwi akhangelelweyo ukuthi aphume kumongameli, avele kumongameli, aluba ekhuluma edale lephalamende, e-addressa idale lephalamende, ngoba xa e-addressa idale lephalamende uyabe ekhuluma labantu bonke, ngoba abantu bonke laba ilizwe lonke, each and every constituent, abantu bamelwe ngamalunga edale lephalamende. Ndalo bona abantu yiwo ekugcineni abamele bethwale umbiko nalowo bawuhambise bayawufikisa kwizigaba zabo bazimelayo ukuthi udlame, hhatshi xa silungiselela ukukhethelela akube lokuthula, kungabe lodlame. Kuqakathekile amazana yathi khuthazele ezinkokheli, kumele kuvele kubukokheli khona ukuthi kumele kube lokuthula. Ngibona ngamazwi amahle kakhulu aqakathekile avela kumongameli.
Baba Ndlovu, amapholisa ungathi liyasuthiseka yini ngendlela aqhuba ngayo umsebenzi nxa sokusiza kundaba zodlakela? Ngoba einsiza lasematobo sabona kutshaywa abantu be-CCC. Yebo, abezanu PF labo bathi batshaywa, kodwa sikhuluma nje akulabantu asebebotshiwe phezu kwalolo dlakela. Ungathini ngalokho?
Amaphoyisa abantu abazimiseleyo ukwenza umsebenzi wabo. Thina siyazi lokho, akula muntu ongaba lombuzo kumbele ukuthanda kuza ngokuthi bazimisele na. Inkinga ikuthi bayatshelwa, bayadonswa zinkokheli zikahulumende, betshela ukuthi yenzani lokho, ningayenzi lokho. Yikho ngitshilo mina ukuthi nxa umuntu, bakhona abantu abakhiphe lamavidiyo bekhuthaza udlakela, laba bantu bayazihambela ezitredini, akula nto bayenzileyo. Inkinga ekhona ngizakhuluma ngesilungu nge-impunity, ukuthi abantu abafekela ibandla elibusayo bayavunyelwa ukwenza santando. Laba abanye bengathi bona bayaphindisela, mhlawumbe betshengisa ukukhonona ngalokho, umthetho uyabadilikela ngesinye isiqhuku esesabekayo. Yo inkinga nje ekhona, ayisiyo ukuthi abomthetho bakithi behluleka ukubamba umsebenzi, bayakwazi kakhulu. Inkinga yi-impunity.
Babugawule, bakhona abathi amapholisa asekela ibandla lenu, njalo yini eliwatshelayo ukuthi bophana be-CCC lingabophi abezanu PF nxa kuthe kwaba lodlame?
Ngabantu abafuna ukuthi bangcolise uhulumende wezanu PF ngokuthi bathi bona amapholisa ayathunywa. Amapholisa athunywa, amapholisa umsebenzi wawo usegcekeni. Amapholisa akula muntu ongaphezu komthetho, umuntu ophula umthetho kumele abotshwe. Nxa sebebotshiwe futhi sebekhala abantu bethi aluba abantu labo bayakhitshwa futhi abazizenzi bephule imithetho, akula kuthi umuntu wezanu PF, akula kuthi we-CCC, akula kuthi wezaphu, umuntu ophula umthetho amapholisa ambo. Xa unganika isibonelo nkomo, kahambe wezanu PF sebeyedala icala elisegcekeni olibona nantiyala, uzambona ebotshiwe. Abantu babebotshwa, bonke bona bethi babona bebotshwa bonaba. Ayise abantu bonke akuwakhathaleli umuntu ngaliphi bani, abantu bamele babotshwe njalo bayabotshwa. Ukuthi amapholisa ayatshelwa nxa ebophi akusoqiniso lelo. So kuyinto nje ekhulunywa ngabantu be-opposition bezama ukungcolisa uhulumende wezanu PF.
Baba Ndlovu, lina njengezaphu ungathi ahamba njani amalungiselelo lo enu okhetho? Akula lapho eliphazanyiswa khona yini?
Hayi, siyahlangana lakho kwethuselwa, siyahlangana lakho kwethuselwana, insiza sahlangana lakho. Kodwa-ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhulunywa ngobaba uGawule. Ihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ikuthi nxa sesijoyine umhlangano wezano sesithatha thina sibe phambili siyithi njalo ama victim.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa endawonye lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule kungxoxo ebilawulwa nguNtungamile Nkomo we Studio 7. Imidlalo yenguqu yomncintiswano yezizwe zomhlaba e-World Cup edlalelwa kwele Qatar isichiye iningi ababhejela imidlalo le bekhala ezimathonsi ngemva kokudliwa imali kunye lezifuyo bebhejele amaqembu abo ezenguqu ukuthi ayonqoba kodwa kwehlule. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Amaqembu amabili abethenjiwe ukuthi azanqoba kumdlalo yabo yakuqala kulumncintisano yabawalahle phansi. Iqembu le-Argentina lidlalelwa ngumdlalo odume kakhulu uLionel Messi lenqotshwa eSaudi Arabia 2-1. Kukanti izolo elamaGelimane libhuqo iJapan 2-1. Iningi belifake imali libhetshelwa ukuthi ayanqoba. Mnumzana Philani Sibanda udliwe imali yakhe.
Besitizame lamhlanje afakwe $5 from izulu. Fake Argentina $5.
Umnumzana Sipho Moyo layo bebhejile usebuhlungwini bokudliwa imali ngokudliwa kwelamaGelimane.
Ibhora lapha lindlimazile lapha yazi kade ngibhejile ibhora lapha athatha imali yonke yamfaka emhulu yazi. Yaba zithi iGermany izawina abandlimazo yazi kade sikhoni abantwana ukuthi nizabanikani asakwazi kunzima la.
Umdlali owakaba lodumo edlalela iqembu le-Highlanders uDouglas British Mloyi laye ubebhejile kodwa usele ebambe phansi.
Ngami ngomunye wakhona hayi angidlala imnandisile butsonga ama-surprise kwedlingeke ngathi futhi sibebedeleka ukuthi hayi bakhuleki.
Emabhawa sokusiba lo msindo sebesilwa ababhejayo abaye bengasafuni kubhatala. Umnumzana Dumisani Gumede uthi sediniwe ngokuhlala elamula abalwayo ebhawa yakhe koBulawayo.
Abantu asincindi lezo ezikhala lapha. Abantu bayadliwa, abanye babheja sikili. Mbona omunye izolo edliwe inja, inja yahamba. Omunye udliwe imali bethunyelwe ukuthi ayibhadale irenti. Yadliwa imali yana sizibhakele ezikhala phandle. So every day sesilamula imsindo ekwana 3, 4, 5. So kuliwa sibili imsindo yakhona hayi.
Onompembe kulimdlalo kukhanya bayimambe kahle. Njalo onompembe owe-South Africa lowe-Zambia batshaye kuhle kakhulu. Ukutshaya kwabo ukuze kwajabulisa umnumzana Israel Mgwagwa owake waba ngunompembe eZimbabwe njalo kwamanje uqeqesha abanye onompembe koBulawayo.
Asikaboni kona kuyani okuthiwa khona kuyafeva. Kumbe bafuna le itimu ingayiphambili. Sibona unompembe weZambia, sibona unompembe weSouth Africa. Hayi sibachayela inhlombe sithi baqhubeke ngaleyo ndlela. Otherwise imidlalo ebuyayo leyo bazakhethwa.
Imidlalo le iyaphambili. Emini namhlanje iqembu lezwekazi le-Africa iCameroon inqotshe 1-0 yiSwitzerland. Ukanti okwamanje iqembu leGhana linqikelana lele-Portugal umdlalo usiye emaphethelweni. Kusihlwa namhlanje ele-Brazil lidibana lele-Serbia kuphethwa ihlandla lokuqala lemidlalo ye-World Cup 2022. Kusasa kuqala ihlandla lesibili lalo mncintiswano. Ngiyimela e-Studio 7 koBulawayo igama Ezra Chisa Sibanda.
Sikhangela eminye imidlalo edlaliweyo kuGroup G. Switzerland inqobe iCameroon 1-0 kuthi iUruguay leSouth Korea zibe ngutshiki lobhanqa zapha le-0 ka-0. IPortugal inqobe iGhana 3-2. KuLive Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenzakala emncintisweni wenguqu wamazwe omhlaba owenzelwe kwele Qatar oweWorld Cup 2023. Singekehlukani sobothi sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo ka-2023. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu kwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi sithi asidibaneni njalo kusasekuseni ngo-6:30. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.